Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 12 kuNtulikazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasidanisa kakhulu kuyabonakalisa ukuthi iZANU PF isivele yaqala uhlelo lokuriga ama elections sinanzela lokuthi iZeki kobulawa especially abaphethe iprovince uInnocent Ncube ukonfirmile ukuthi laye ubengakwazi lokho, so siyazibuza ukuthi kathi abavotisayo enkambeni zamapholisa ngobani.
Amapholisa akobulawayo aqale ukuvota ngudlu enkambeni yeRose Camp lamhlanje kukhetho lwepostal voting. Kuloku khona na ukukhulu ngoba abikwa ebetshelwa ukuthi avotele ibandla leZANU PF.
Athimina njengomama bengenesifiso ukuthi omama baphakamisanele nathi. Liphakamisa abanyomama. Iyakhala lithi ifuna omama babezulu lanto lina bomama lizathola ukuthi lizakhingena kumabhonisi lanana lizavotela obaba. So nikhalelani uyini elivotayo?
Abesifazana bedolobho leGwanda sebekhuthazwe ukuthi bavotele abanye abesifazane abazazwisisa ngcono indubo ababhekane lazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla utshele amalunga ecele leZANU PF aziwa ngokuthi iG40 ukuthi abuyele kuleli bandla asebenzele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo aqale ukuvota enkambeni yeRose Camp namhlanje kukhetho lepostal voting. Kuloku khona na ukukhulu kwabasesipholiseni laba amabandla ezombusazwe aphikisayo besola indlela ukhetho lolu oluqhutshwa ngayo ngoba belungaziwa muntu. Ngitsho labo abamabandla aphikisayo bebengakwazi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amapholisa la aqale lamhlanje ekuseni ukuvota kukhetho oluqondiswa ngabe commission eZimbabwe Electoral Commission olwe postal vote enkambeni eRose Camp. Ethintwa ngodaba lokuvota kwamapholisa lamhlanje, umphathi wezokhetho eZek wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaze ukuba kazilutho ngokuvota okukhona njalo kaziswanga ngakho kanye lenani lamapholisa okumele avote kobulawayo.
Hayi, engikwazi ukuthi ipostal voting isokumele libe khona but bengaziwanga ukuthi kule anything ekhona kobulawayo. Ukungaziswa ngakho mina vele I'm not part of it, so ukuthi kukhona kumba kukho I'm not part of it. I only come to be involved nxa esephenduka esesiza kuma stations.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo usole indlela iZek lebandla elibusayo abaqhubha ngalo ukhetho.
Kuyasidanisa kakhulu kuyabonakalisa ukuthi iZANU PF isivele yaqala uhlelo lokuriga ama elections sinanzela lokuthi iZeki kobulawa especially abaphethe iprovince uInnocent Ncube ukonfirmile ukuthi laye ubengakwazi lokho, so siyazibuza ukuthi kathi abavotisayo enkambeni zamapholisa ngobani nxa iZeki ngekho involved.
Isikhulumi sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa usole ukhetho lepostal voting lolu esithi laloba lusemthethweni indlela ephathwa ngalo iyethusa ngoba kunje abezeki abakobulawayo abazilutho njalo abavotayo bavota bekhangelwe izinkokheli zabo zibatshela ukuba bavotele bani.
Ngendlela esibone ngayo langokuzwa kwethu singakafiki lapho sinanzelele ukuthi amapholisa lawa bavota bekhangelwe ngabakhulu babo okutshengisela sobala ukuthi hayi akukhululekanga ukuvota kwangkhona. Njalo silokudana ukuthi i-process le e-postal voting ayizange isakhulunywa kabanzi ngayo ukuze abantu bebekwazi ukuthi ihamba njani njalo izaba khona nini.
Amabandla aphikisayo ayayisola indlela iZEC eqhuba ngakhona uhlelo lwe-postal vote bethi luqhutshwa ngudlu. Ngomthetho iZEC kumele iqhube i-postal vote sekusele amaviki amabili. Ngemva kwalokho abavote ku-postal vote amavoti abo athunyelwa kundawo zabo zokuvotela sekusele amalanga amabili ukuba ukhetho lomuntu wonke luqhutshwe njalo ayabe egcinwe eZEC engavulwanga. Phambilini iZEC ikhuphe imibiko ngalolu khetho kodwa ayicacanga ukuba izaluqhuba kanjani njalo ngawaphi amalanga. Isikhulumeli seZRP eZimbabwe uChief Superintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuba uphakathi komango ngeke akhuluma ngodaba lwepostal voting. Abazoqapha ukhetho abamazwe aweEurope abequla le-EU observers labo bakubonile obekusenzakala kobulawayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lanxa isiphathamandla seZimbabwe Electoral Commission umnumzana uTloyile Silayigwana ekulandule ukuthi amapholisa akobulawayo avotile namuhla, isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba ukufakazile lokhu. UCharamba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa la avote ekhululekile njalo engabanjwa ngamandla ukuthi avotele iZANU-PF njengokutsho kwabanye. Kodwa isiphathamandla se-MDC Alliance unkosikazi Dorcas Sibanda yena uhambele ezinye iziphathamandla zalumanyano e-Rose Camp utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ngempela bazibonele ngawabo.
Into eyenzakala lapha yikuthi kuyavotwa but ukuvotwa okukhona kakukho emthethweni ngoba sonke siyazi ukuthi nxa kuvotwa ama-candidates kumele alethe ama-polling agents. Sakhuluma kusisekelo sombuso ukuthi ama-uniformed forces wonke avunyelwe ukuyevotela lapho abafuna khona, bavunyelwe ukuthi bayevotela ama-ward abahlala kiwo. Nxa besenza ama-postal vote kumele sivumelane lathi sibe khona silinde lawo ma-postal vote. Kumele sonke ama-political parties ebekwazi isikhetho samapholisa sevote ama-postal vote nalawo abesu sinento esiyisicileyo lapha kobulawayo sifice avuliwe ama-postal vote and nxa bevota bavota phambili kweziphathamandla and bebesitshela ukuthi lifake uxawe endaweni enje. Anti yabona ukuthi kasikho kuvota khonokho kuthiwa yi-free and fair, abahlala bekukhuluma ukuthi sifuna i-free and fair election. Asikho free and fair.
So silubone sokuthiwa linabe libala amavoti onalawa bese liwabala ukuthi kuthiweni manje.
Bebephonga ufuna ukuthi bakhangele ukuthi amaphepha kwenziwe khonokho kungani. So sasesibala ama-envelope ukuthi mangani ukuthi abantu abasebevote khonokho kungekho emthethweni bangani. Kumele sivumelane at the end of the day ukuthi into esiyenzayo imqoka yini, iyohambelana le mithetho esiyivumeleneyo yini, wonke umuntu uyakwazi yini ukuthi kwenzakalayo.
Unkosikazi Dorcas Sibanda ngomanyano we-MDC Alliance ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Abesifazana abahlala edolobheni leGwanda sebekhuthazwe ukuba bavotele abanye abesifazane abazazwisisa ngcono indubo ababhekane lazo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshwe lamhlanje uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Omama abangenele umhlangano baveze ukukhathazeka ngendlela abakhangelelwa phansi ngabesilisa endabeni zombusazwe, besithi so isikhathi sokuthi labo bangene ezihlalweni bebuse ngoba kuyibo abahlangana le ndubo eziningi. Isakhamuzi seGwanda unkosazana Sicebiso Sibindi utshele abesilisa abafuna ukungena ukhetho oluzayo ukuthi kumele batshiyelwe omama ezinye izihlalo.
Lapha si under women's coalition sifuna amalungelo ethu. Kungani lina obaba lingathi ukuthi njengoba mina ngingwe MDC timbe ngwezana PF ngingubaba wena ingathathi umama ngimfake kulesi sikhundla ukuza kwanisa ukulungisa omama akwanisa ukumela so besifisa ukuthi lani linobaba libone ukuthi zona lezi sikhundla ezifayithelayo lati singomama siyazifuna.
Unkosazana Tracy Smith ozangena ukhetho lwamakhansila ezimele uthi omama kumele bavotele abanye babo ukuze inhlupho zabo ziphele.
Athi mina njengomama benginesifiso ukuthi omama baphakamisaneni anti liphakamisa abanyomama liyakhala lithi lifuna omama baphezulu anti lina bomama lizathola ukuthi lizakulingena kumabhokisi lalana lizavotela obaba so likhalelani uyini elivotayo.
Okugcizelelwe ngunkosazana Grace Nuku oyebandla lezaphu othi inhlupho ezikhona elizweni sezifuna ukuthi omama basukumele phezulu.
Ngoba nxa umuntu engathuthukanga umama engathuthukanga lesizwe asisobe sathuthuka. Sukumanini maZimbabwe amahle sisebenzele leli lizwe. Ilizwe leli kalikalunga for 38 years isikhozi yalo kuhamba. Asazi ukuthi kathesi lanxa abantu laba lingabanika eminye iminyaka kuzagcina kuyini. Nanti ilizwe selifile. Wena mzimba womuntu, wena similo sakho uzasala usungaphi nxa izinto zinje.
Ukhansilo ngumama unobukhosi Malila kwa-Ward 4 eShake uthi omama kumelanga besabi ukungena kwezombusazwe.
Lindima yindima elulo okunye okumangalisayo singesabele khatshana yikuthi omama thina sisondele emuva kodwa ungazinikela ube ngumama weqe ube phambili. Ubaba la wacina bekuzwisisa ekhansilini engiyo singabomama ababili kodwa ungaza kutsho ukuthi omama ababili phakathi kobaba bangu-22 labo nxa bekhuluma babantu bakhuluma lokhansila lanxa kungumama kodwa bayebontla ukukhuluma umuntu olingana lawo lo wabona bengamadoda.
Unkosazana Michelle Guto oye-Women's Coalition of Zimbabwe uthi loba nje inani labesifazane abancintisayo kukhetho liphansi balethemba lokuthi lizaqonga ngokuya kwesikhathi.
Sosilokudana nginani eliphansi labomama but siyaqhubekela phambili sikhankasa si-encourage omama ukuthi asisukumeni sibaningi singasalele emuva sikhwele lathi siye phezulu sibe khona kuma-decision making processes wonke kusukisela phezulu ungaze ku-politics ngale phezulu kumbe any other public spaces funa ukuthi omama bangene.
Abanye abangene lo mhlangano ngabazancintisa ukhetho lwamakhansila lolwamalungu edale lephalamende abasuka kumacelo mabili we-MDCT abe-MRP kanye lamalungu azimeleyo. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla utshele amalunga ecele lebandla leZANU-PF aziwa ngokuthi i-G40 ukuthi abuyele kuleli bandla asebenzelane ndawonye lalo ukuthuthukisa ilizwe. Umnangagwa ukhulume amazwi la emhlanganweni awenze labancedisa abalwa impi yenkululeko amawokho laborators eHarare. Bona abathembise ukuthi uzabasiza kweziphathelane lempilakahle lokunye. Kusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ugcizelele kubalandeli bakhe eChipinge namuhla ukuthi engangena embusweni uzathuthukisa umnotho welizwe. Isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa nguChamisa koBulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uvumelana nalo mkhokheli wakhe.
Kuliqiniso singabantu esithenjwe ngabantu njalo silabangani abalemali emazini athile. Into yokuqala yikulungisa inotho esingaba lenotho sokusiba lemisebenzi emafektari iBulawayo ibe yintuthu ziyathunqa njengakudala. Abantu bayekele ukuthengisa amatamatisi, bayekele ukuthengisa ama-juice card, babe lemisebenzi elomkanjo. Yikho-ke uChamisa njengo-president we-MDC uthembisa abantu ukuthi inguquko ifanele njalo ayisozibuyele emuva ngaze idonki libe lempondo.
Umanyano we-MDC Alliance ubufola izolo ukhonana ngokuningi okuphathelane lokhetho. abantu balesifiso yini sokuyavota kukhanya kule ngxaka eziningi kangaka.
Ukutshengisela ethi sizama ukuveza amanga ezethu. Abantu bazimelela ukuvota nje lakusasa kodwa bafuna ukuthi indlela yokuvota ilunge. Namhlanje kobulawayo sibe lombono sahamba sayabona eRose Camp amapolisa sevota sitha izethu ngekho amabandla esithi ngama stakeholders engekho o presidential candidate lang 23 abakwazi sithe sikucungula abathi bona bavotisa amapolisa azasebenzela ngaphandle kwakobulawayo. Ngubani ethe supervisor, ngubani ethe observer, kuzalungiswa ngabadala phezulu. Ngibona namhlanje isigumba le-executive yakhe, ama-commissioners, ayayangeka ngoba ethe sibatshela ukuthi ubutsotsi ukhona. Kukhanya ngani izeki libandla lezani. Namhlanje siyababuza ukuthi e-Rose Camp kwenziweni. Sokuthengisa ngani amapolisa wonke devotiswa nsitha singakwazi. Hathi okhuluna ngobaba uThamisa siyamlandela noma kubomvu kunjani, hathi sizasipha kuhle akulako kuzasihlupha.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, isikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Thamisa kobulawayo, sexoxela ekhona le kobulawayo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abenhlanganiso elondoloza ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iAmnesty International sebesungule ngokusemthethweni ugwalo olumumethe abafisa kulandelwe ngabamabandla ezombusazwe ekulondolozweni kwamalungelo oluntu phansi kwesihloko esithi Breaking Away from the Past, kubika uMavis Gama.
Emazini abo ngesikhathi bephawula limanifesto emkhosini owenzelwe eweteleni yeHoliday Inn, umsekeli womqondisi weAmnesty International esigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika uNkosazana Muleya Mwananyanda utshela inkokheli yamabandla ezombusazwe ngokuqakatheka kokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngalesi sikhathi sokhetho.
We have documented torture, political killings, and general political violence, especially around elections.
Sesethule ama reports amaningi akhuluma ngezokwephulwa kwelungelo loluntu, hathi eZimbabwe kuphela. Sesithathele kumikhankaso emayelana nokuthunjwa kwabantu kanye lokunyamalaliswa kwabantu. Umzekeliso kuyokunyamalala kuka-Itai Dzamara.
Abamabandla abakade besemkhosini lo bathi lanxa bevumelana lokumunyethwe yilolu gwalo bakhathazekile ngendaba zokungazinikeli kwenkokheli yeZANU-PF ukulondoloza amalungelo oluntu sikhathi sonke. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republic, NAPDR, umnumzana Divine Mohambi Wobe ulandisa ngakuzwisisayo ngale i-Human Rights Manifesto.
Kwakuqala khonoko kutshengisela ukuthi thina abantu beZimbabwe asikafiki kuleso sigaba sokufisa ukwenza into ezinjalo. Wesekusithi okwesibili, ngesilungu bathi trust is the end. Kusitsho ukuthi asingeke siphonge ukuthembana nje mahlayana. Kumele kube lezinto ezenziwayo ezizadala zitshale ukuthembakala phakathi kwabantu. kumele abantu bekhangele benanzelele ukuthi isikhathi sesiside abantu behlukunyezwa besala beqilibezelwa besala bese usinqabe sibavuma namhla ukuthi hayi sasiyenza lezi zinto kube nzima ukuthi sikwamukele kalula kanjalo nje.
Obona ngezokukhulumisana loZulu uZaphu umnumzana Musachke Mupanguri uthi uqakathekile ukuba abezombusazwe bachiyane lomkhuba owawusetshenziswa kudala wokwethuselana.
Sifuna ukuthi sibone ukuthi ifuture yethu ingaphambili lakusasa linjani, singethuselwa ngalawo amabandla awakudala.
Isikhulumeli kwelinye lamacele ebandla le-United African National Council elikhokelwa ngumnumzana Nesbet Mtengedzanwa, umnumzana Alpheus Mapranga, uthi kumele uphele umkhuba wokuhlukumeza uZulu kanye lokwephula ilungelo lakhe.
Kuyenzwe yi-amnesty ngiyabonga sibili ngoba kuyasivula lathi thina esikupolitics ukuthi simele sihlukane lalokhu esikade sikwenza ngemva ngalo.
Okunye kokumunyethwe yile manifesto kubalisa ukuba inkokheli yamabandla wonke yehlukane lendaba zokunyamalalisa abantu abalombono owehluke kwabo, ukususwa kwabantu kundawo lapho bayabehlezi khona ngaphandle komthetho kungekho kwenziwayo ukubadingela ezinye, kanye lokuba zijeziswe zonke izephulamthetho kungakhathalekile ukuba ngowaliphi ibandla njalo elesikhundla bani elizweni. Abe-Amnesty International bathi bafuna inkokheli ezongena embusweni ngemva kwalolu khetho kube ngelandela izivumelwano zokulondoloza ilungelo loluntu, ukuzimisela ukuthuthukisa okuphathelene lezempilakahle yabesifazane lamantombazane, ukubona ukuba akekho ohlukunyezwayo ngoba ekhulume umbono wakhe, kanye lokuba sisuswe isigwebo sogodo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sechaze omunye wakhe wele Russia umnumzana Vladimir Putin njengomuntu ongayisiso sitha sakhe, kodwa ngakwelinye icele uthi kayisuye mngane wakhe. UTrump wethule amazwi la ebuzwa zintatheli zindaba phambilini komhlangano wababili laba ngeviki ezayo. Udaba lokuvota kwamapholisa kobulawayo ngudlu namuhla uZulu laba amabandla aphikisayo bengakwazi yinto ecunule kakhulu inengi elithi kusobala ukuthi iZimbabwe Electoral Commission isebenza leZANU PF ukuthi baqilibezele kulolu khetho. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncubele, sikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda. Uncube usungula lingxoxo.
Into yembi kakhulu ukuthi kube khona abantu abavotayo kumbe kuphikiswana ukuthi bakhona abavotile bakhona abangavotanga. Sizakwazi ukuthi vele i-special voting labo okuhlanganisela i-postal voting lokuvota kwabantu laba bangaphandle kwelizwe abasebenzela uhulumende kuyindlela elula yokuthi kudlelezelwe ekukhetheni lapha, ngokuba kusuka kusenziwa kungelabantu abazimeleyo labamela ama-political party ukuthi babone ukuthi kwenziwa ngendlela efaneleyo ngokomthetho. Ngokwendlela yomhlaba wonke jikelele nxa kuzavotwa okunjalo kumele ama-representative ama-political parties ama-polling agents ababe khona, kumele ama-observers abe khona, kube lusuku olu-announce lwazakala kusesephambilini ukuthi bayavota ngosuku lwesingaki bevotela ngaphi, kube khona abantu abakubona ukuthi kwenziwa ngendlela esemthethweni ebona ukuthi ukhetho lukhululekile.
Dokotela Sibanda, uyibona njani lindaba?
Ngibona ngani le indaba emangalisayo kakhulu njalo ezama ukutshengisa ukuthi iZAC ikhanye ngani kayifuni ukuthi iqhubekele phambili ngokhetho luka-2018. Kukhanye ngani mhlawumbe iZANU PF isisuke yakubona mgceke ukuthi ayisoze yaphumelela lanxa izama ubuqili kulolu khetho. Ngakho sebezimisele ukuthi benze yonke into abangayikwanisa ngaphansi kwelanga engenza ukuthi ukhethe lolu lucine lungaphumelelanga cele lungaya ngaphambili. Kukhanye ngani iZAC yenza njengomntwana omncane ozama ukuqala abantu ukuthi ezama ukuqala izinyosi sezele ukuthi kungabi khona osalemile. Ufanele uZulu weZimbabwe akunanzelele lokhu ukuthi kukhanye ngani into ekhona lapha yikuthi zethu ayisafuni ukuqhubekela phambili ngokhetho lweZimbabwe.
Babancube, nxa kuqinisekile ukuthi ngempela ama election observers ebengekho ekuvoteni kwamapolisa namuhla, lokhu kumele kwenziweni?
Kumele ivoti yabo ingabalwa. Ingabalwa emhlazana kuhlanganiswa amavoti, kumele lokho kusewucaca ukuthi lokho okwenzakeleyo yinto engekho emthethweni, yinto engenziwanga ngendlela ebalulekileyo esegcekeni. Indlela okwenziwa ngakhona, kumele kube khona abantu abazimeleyo abakhangela ukhetho, khona abamele ama-political parties zama-candidates. Sikuthilo lokho kuyindlela vele okwenziwa ngakhona emthethweni. Kumele ke nxa kuyukuthi kulobufakazi bokuthi kuvotiwe, kuvotwe kungekho abakhangele, awudingi lokuthi kuthiwe khona kusidinga ubufakazi bokuthi bebephoqelelwa ukuthi bavote ngayiphindela. Ngakade kungekho abantu ama-observers azimeleyo, kungekho ama-representative ama-political parties, ukhetho lolo kalwenziwanga ngendlela esemthethweni. Ngakho-ke kumele kuchithwe, kuyeqaliswa phansi. Kakumiswe futhi babuyele bayoqalisa phansi kukhona wonke umuntu ukuze kwenziwe ngendlela efaneleyo. Konke lokho okunye okwenziwe kwenziwe endlela engekho emthethweni, engahambisani nendlela yomhlaba wonke yokuvota, engahambisani le ndlela thina abantu beZimbabwe sifuna kwenziwe ngakhona. Izinto azenziwe ngendlela esemthethweni, ngendlela ebalulekile, ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Dokotela Sibanda, kuyini eliza kwenza ngalolu daba njengebandla le-MDC, njengomanyano we-MDC Alliance?
UPresident we-MDC, uPresident Nelson Samisa, ukhulume ilizolo wathi nxa izekho ingaqhubeki isenza lokho, usezathatha amanyathelo athize. Enye yezinto azisileyo ukuthi nxa kuyukuthi abantu bazabuya baphume ngodaba lwe-ZEC, kuze uzathi nxa esetshilo ngesikhathi kuqasha ukuthi mhlawumbe abantu bazaphuma bangabuyela ezindlini bahlale emadolobheni kuze kufike isichazo ukuthi i-ZEC inandelele ukuthi ukhetho luqakathekile, asilelo kudlala ngalo. Bonani, i-ZEC idlala ngesikhathi, njalo idlala ngento embi kakhulu. Ukuthula kuleli lizwe kwinto eqakathekileyo. Ukhetho lwenziwe emazweni wonke ngoba ukhetho yinto eyodwa eyazakalayo emhlabeni lapha eletha umbuso olokuthula elizweni loba yiliphi laliphi. I-ZEC kufanele nazelele khonokho ukuthi ngeke icabangele ukuthi izani yokufanele iwine ibisenza ibisenza umathanda yethu zonke.
Babancube, akuyiqime.
Ye, nxa kuzavota amapolisa, kuzavota amasota, njengoba sitshile ukuthi yinto evumelekile ngokusemthethweni kunye lalabo abantu abazabe bephethekile ngosuku lokhetho ukuthi bayavota phambilini kokhetho, ukuze ngosuku lwakhona babe bevotisa abanye. Kumele kube khona bonke abamele amaqembu akhampeynayo, akhompithayo, ancintisanayo lama-candidate wonke. Kwenziwe ngendlela vele ukhetho olwenziwa ngakhona ngosuku lokuvota, kube khona wonke umuntu ofanele abone ukuthi ukhetho lungolukhululekileyo. Nxa kulobufakazi bokuthi into leyo kayizange yenziwa ngaleyo ndlela, akusadingi ukuthi kuthiwe khona bebesethuselwa noma ngabethuselwanga. Akuqaliswe phansi kwenziwe into ngendlela esemthethweni, ngoba kakudlalwa. Izwe liyagcina lilobudlwangudlwangu, izinto zingahambanga kade ngento encane enjengaleyo. Akulahlwe nje kuchithwele khatshana, kuyetshiswa lokho, kuqaliswe phansi ngendlela efaneleyo.
Kuyigqibe ngamafitshane, Dokotela Sibanda.
Uzulu weZimbabwe bekufanele ukuthi ananzelele ukuthi into esesiyibona lo nyaka esenziwa i-ZEC kayikaze yenzakala emhlabeni onke jikelele, ukuthi abantu sebezathi libalele bagijime bathi bona sebesiyavota ema-police station.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube. Ku-Life Talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana, kasihluzeni bomama, sixoxa labesifazana abancintisa kukhetho. Kanti-ke sizakhuluma njalo ngodaba lokuvota kwamapholisa ngudlu kobulawayo lamhlanje. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapholisa akobulawayo aqale ukuvota enkambeni ye-Rose Camp kukhetho lwe-postal voting lamhlanje, okuyinto ecunule kakhulu abamabandla aphikisayo loZulu, ngoba lokhu kwenziwe kungela muntu okwaziyo. Abesifazana bedolobho leGwanda sebekhuthazwe ukuba bavotele abanye babo abesifazane abazazisisa ngcono indubo zabo. Kwanele Mthokazi olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.